Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we rally across state lapho athi kona kusasa uza kuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza uZulu ukuthi angavoteli amabandla athi ele MDCT lele ZANU PF esithi zimbila zantabanye. Kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngodaba lokudliwa kwamakhowa asebulele abantu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenze umbuthano werally across state namuhla lapho athe kusasa uza kuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. UChamisa lenye inkokheli yomanyano we MDC Alliance ebalisa umnomzana Welshman Ncube Tendayibiti labanye batshele uZulu ukuthi bengabavotela kuza kuba lombuso oqotho ozaphakamisa impilo kaZulu. Kusenjalo lokhu kusenzakala unkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umkhokheli weMDCT laye ube lomhlangano enkayi lapho alandule ukuthi wake wathi kamfuni owayengumongameli webandla leMDCT umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele siphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okwenzakale emhlanganweni weCross State.
Umhlangano uhambe kahle kakhulu.
Bebe baningi yini abantu?
Lapha sikhuluma ngama thousands and thousands of people abangazange baforswa ukubuya emhlanganweni ngabantu abazisukumeleyo ngenhliziyo yabo echisekayo ukuthi bona bathanda ibandla labo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulunyiweyo ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa?
Umongameli webandla uNelson Chamisa, upresident weNational Government of Zimbabwe in waiting, ukhulume into ngathi ezimpilo ezintathu. Owakuqala, ukhulume ngokuthi umbuso weZANU PF for the past 37 years, they've been marginalizing iMatabeleland North. Kodwa ungakhangela ukuthi iMatabeleland North kumbe iMatabeleland nje jikelele, ile notho, ile ama-natural resources angakwanisa ukuthi esukumisi ilokuzeni isigaba kumbe i-region yonke nje. But ngenxa yokuthi umgabe lo mnawo athi umnankagwa because abantu laba ngabantu abafana naye, they do not respect the people of Matabeleland. Bamarginalize iMatabeleland okokuthi akulanto nje even A1 etshengisela ukuthi eKama TV kwake kwaba le mine or iMatabeleland North yiyo elama-falls, one of the seven wonders of the world.
Uphethe yini udaba lwabanye labo elingani alikazwani onkosazana Thokozani Khuphe labanye?
Ukubambe ngendlela etshengisela ukuthi uNelson Chamisa is a visionary just like Morgan Tsvangirai. Number one, uthe khona abantu laba angani asizwisisani labo besibanike 7 days to toe the line. But ngenxa yokuthi ngisemathelele land ngile rally ecross gate and irally elandelayo ise Plumtree, ngizathatha leli thuba ukuze nihlangane lo nkosikazi uThokozani Gubhe emzini wakhe koBulawayo. So umuntu ozimiseleyo ukuthi ibandla le-MDC, ibandla kumbe inhlanganiso ye-MDC Alliance iyekhethweni njengenhlanganiso ebambeneyo.
Alo ke ngumnumzana Efias Mambume isiphathamandla se-MDCT esigabeni se-Victoria Falls obekhuluma le Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama ngontungamili inkomo. Namhlanje sikhangela udaba lokufa kwabantu abalithumi lanhlanu ngemva kokubana bedle amakhowa angadliwayo. Emberengwa kulemuli efelwe ngabantu abalichumi lanye ngeviki edluleyo kwathi efilabhosi lakho kwafa abantu abane abumdeni munye. Sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Vaphelile abantu Ngwenya ngemva kokudla amakhowa uzwile ngesehlakalo semberengwa lesefilabhosi. Kuyini ongakuxwayisa ngakho abantu?
Isixwayiso sami ebantwini ukuthi abantu kabame ukudla amakhowa abazithethela wona egangeni lalawo nje athengiswa ngabantu emgwaqweni. Into ejele ukwenza ukuthi abantu bebulawe ngamakhowa ukuthi esikhathini esiningi abakwanisi ukuhlukanisa phakathi kwamakhowa abulalayo nangabulaliyo. Umuntu ongakwanisa ukuhlukanisa ngumuntu osethethe isikhathi ephila impilo yakhe esenza wona leyo msebenzi wokuhlukanisa amakhowa. Nakulabo bonke abalaleso sili sokukwanisa ukuhlukanisa amakhowa kuyenzakala futhi ukuthi bengakwanisi ukuthi betho kahle kahle 100% ukuthi leli khowa liyabulala leli. So ke ngisithe ebantwini nje kuzilisikelele kabame ukudla amakhowa wona la abadobhayo nabathenga emigwaqweni.
Enxa umuntu ethe wadla amakhowa ale chefu dokotela uyelapheka yini kumbungadla sokuyikho sokuyikuhamba kwakho?
Akhona amanye amakhowa ayimhlobo ekwaniseka ukuthi nxa sikuphangisele esibhedlela njalo sikwazi ukuthi yiliphi kahle kahle sikwanise ukuthi senze imizamo yokuthi ukwanise ukuphila. Kodwa esikhathini esiningi nxa udle ikhowa elilechefu wande ukuthi umuntu wakhona ezi. Inkinga ejele ukwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayawadla beze bewaphinde lawo makhowa benike labanye ngoba ukugula kwakhona nxa usuqalisile kuyafanisa ukuhlala kuqalise ngemva kwelanga kumbe kuze kuthathe isikhathi esingafika izinto.
Amakhowa angela chefu wona abantu abavame ukuwadla nje kungenzakala yini ukuthi abe le chefu kwesinye isikhathi?
Ekenguthile ngemvana laphana ukuthi amakhowa esikhathini esiningi abantu bawabona ngesibiza sithi ngama-features awo ukuthi asengenza kuba efanane amakhowa lawo nxa uwakhangele ngelihlo lakho njengomuntu. leso kuphambanisa udlele nalelo elingekho poisonous. Eli poisonous uzele ukuthi udlele ngelo poison.
Ngikuphe umzekeliso. Mina ngisakhula ekhaya ngikhule kulezi duli zami vele bengikwazi ukuthi izulu lingana kulesiduli lesi lalesiya kuyaphuma amakhowa. Bengihamba ngithole ephumile ingiwathathe siye kudla ngikhaya sithebe ngawo kube mnandi kube njeya. Kungenzakala yini ukuthi amakhowa ale chefu abulalayo ephume esidulini sinye?
Kulenzela eziningi abake bebize bethi ngama-traditional method okuhlukanisa amakhowa abulalayo langabulaliyo. Indlela lezi kazikho 100% ukuthi ukuthiwa ukuthi umuntu amakhowa atheyo lawo angavulalini. So sokungenzakala ukuthi njengakhona ukuthi kule khowa eliphuma esidilini abantu abathi kalibulali kungenzakala linile njalo khonapho esidilini kumbe eceleni kwendlela lenalelo elibulalayo.
Akuyigqibe dokotela.
Engakuthe ukuthi kuyasijanisa nje thina njengabantu bezempilakahle ukuthi abantu bebulawe yinto enjengamakhowa ezingezikeleka ngokuthi abantu bengawazi lawo makhowa. Ngakube yixwayiso kwabanye abantu ukuthi abami ukuwazi wona lawo makhowa ngoba kafuni kube sesilahlekela ngabantu ngenxa yento
hayi. Siyabonga dokotela, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, sikunilapha.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Gukama
Namle
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 Lam Shweshwe
Namle Lampawa Fowembula.
Okhokhela ibandla le-National People's Party elilunga lomanyano we-People's Rainbow Coalition, EPRC, uNkosikazi Joyce Mujuru, usekhuthaze abantu beZimbabwe ukuthi bengavoteli uMnumzana Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF kunye loMnumzana Nelson Chamisa we-MDCT, esithi ababili laba zimbila zantabanye kudaba lodlakela lokwehluleka ukwenza umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMjuru wenze umhlangano lo kwelinye igceke emzini wemavuku eHarare lapho kade kulehlekana labantu abangafika ikhulu elilodwa. Ekhuluma emhlanganweni lo, uNkosikazi Mjuru uthe ilizwe leZimbabwe akumelanga liyale lisenza amaphutha afanayo ukuvotela iZANU-PF leMDCT ngoba lamalandla asebulele ilizwe kumakhansili iningi lawo akhokhelwa libandla leMDCT nakuhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF. UMjuru uthe udlakela olukubandla leMDCT lutshengisa ukuthi akula mehluko phakathi kwaleli bandla leZANU-PF wona athe balwisana ngendaba zokuvumela ukuthi kube lobandlululo lodlakela elizweni. Enye ingxenye ye-PRC umsekeli wesikhulumeli se-People's Democratic Party ekhokhelwa nguNkosikazi Lucia Madibenga uMnumzana Ngqobizitha Khumalo uthe kabasoze bayengwe yikuza ukukachamisa ekhokhelela i-MDC Alliance ngoba elodlakela okukhulu njalo engakhethwanga umhlangano weCongress ukuthi abe ngumkhokheli. Ozamela lumanyano eHarare East uMnumzana Itayi Munyoro usole owayemelela indawo edale lephalamende uMnumzana Tendai Biti ngokwehluleka ukusebenzisa imali yokuthuthukisa kwezigaba e-Constituency Development Fund CDF. Umanyano we-PRC ubambanisa amabandla anjengeZunde ekhokhelwa nguFarah Imbire, iPDP ekhokhelwa nguNkosikazi Lucia Madibenge, leLetare ekhokhelwa nguMnumzana Gilbert Dzikiti. Ukhetho lwalonyaka luzabe lule manyano ebalisela owe-Coalition of Democracy okhokhelwa nguMnumzana Elton Mangoma lowe-MDC Alliance okhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Okwamanje ke sesisiya kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba siqoxa lo sobhuku Matthew Nketa owelo Agweru. Okwakuqala yakwamukela kuhlelo.
Yebo lami ngiyajabula ukuthi ngamukeleke kuSizwe.
Kuhamba njani sizwa kuthiwa likhangelele ukuthi kube lo mcimbi?
Yes, kulungiselela ukuthi kube lo mcimbi mhlaka 6 April. Umcimbi lowo yi-traditional ceremony yokuvulwa kwemisebenzi yendlelele.
Uyabe unjani umcimbi lowo? Ngobani elibanxusileyo njalo uqakatheke okunganani?
Umcimbi lowo uqakathekile esintwini sabantu ngoba indlelele ngesikhathi sezulu iyavala ukutshaya kwezingungu ukwenziwa kwemisebenzi yesintu nxa izulu seliduma. Kuvala ngo-Okthoba saweza lowo msebenzi. So khathesi sesiyavula imisebenzi yendlelele lakhona ngale litsheni babe bevula ezigabeni kufanele abantu bavule labo. Ukuphela kukamathi babe sebekhululekile ukuthi bangenza imisebenzi yemithethelo, imibuyiso, konke nje okulokwenza lokutshaywa kwezingungu okwenzakala esintwini. Kulo umsebenzi sisebenza sibambele lohulumende, i-DH office eGweru. Sisebenza njalo futhi nabezinatha, sisebenze lazo zonke inhlanganiso zabelaphi besintu nabadala amakhehla labogogo abakhona ezigabeni besincedisa ukuthi kudala kwakusenziwa njani. So kulo umsebenzi sinxusile kokhulu elitsheni emadodeni ukuthi kube le-representative engabuya izokutsho engakutsho ngesintu ikakhulu kugcinwa kwemitolo ngesintu sonke jikelele. Sanxusa enzelele eyegogwe ngoba yikho kulenzelele khona kogogo.
Bakhona abangathi bona kanti vele kwenzelwani imicimbi yonke yonale ngoba sesibone esikhathini esedluleyo izulu lingani? Ungathini wena kulabo bantu?
Abatsho njalo ukuthi hayi kukhona abaye bengakunanzeleli ngoba kuningi okwaphambanisekayo esintwini sakithi. Isintu sakithi asizange salandelwa kusukisela ngo-1980. Uhulumende uyakuvuma khonokho and uzimisele ukuthi alungise lelo gephu esebenzisa izinhla zikahulumende eziphansi njengezinduna, osobhuku, labo abelaphi besintu, labo bonke nje abantu abazi isintu bayakwazi ukuthi isintu sakithi asizange salandelwa ngokugcweleyo kusukisela ngo-1980 and wonke umuntu uzimisele ukuthi kathesi alandele isintu ukuthi imvelo ibuyele lapho eyayikhona ngoba awusafani lakudala ngenxa yokuthi isintu kasisalandelwe. So sizama ukwenza le imigubho ngeyokuvuselela isintu ngitsho lani khona ngapho Gandhi. Nxa singakwenza kuhle lizabona konke kuza kwelapheka elibuzwa ngokukhala ngapho. Akukukhalisa abantu kakhulu ukuthi ye abantwana basalaleli yelokhu lalokhu. Isintu singalandelwa kuyaphela konke lo nokugula okukhona ebantwini okubangelwa yikuthi abantu kabasadli izidlo ezazidliwa kudala. For instance, abantu kuqakathekile ukuthi badle impuphu yama-small grains, ophoko, otsheta, onyawuthi okuyikho okwakha imizimba yabantu. Khathesi abantu badla umumbu. So emcimbini engizayo sibakhuthaza ukuthi ababuyele badle khonokuyana okwakudala, izilimo zakudala ezizazisakha imizimba. Ngoba ukuswelakala kwalezo zilimo ama-small grains kushotisa i-iron emzimbeni womuntu. Njengabantwaneni abangamankazana kushota kwe-iron kuyenza ukuthi bangaphatheki kuhle njengabantu abangabomama.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalela isuZulu.
Ngivalelisa uZulu ngisithi ngiyanxusa ukuthi abantu kababuye ngobuningi lapha ababizwe khona. Kathesi sikumemeza abantu sithi siyahlangana ehogo ilogwelo yonke ephansi kwendini sogwala lendini ubunina ababuye mhlaka sithi yehlangana ehogo sivuseleleni isintu sethu. Suka lapho sizabuya futhi sizovusela isintu sethu eMvumileni Business Center komajazi lapho esifuna ukwakha khona isakhiwo sezamasiko isikhona sizasimemezela ngokugcweleyo. Kodwa kwakathesi siyehogo mhlaka 6 emva kwenyanga sizabuya eMvumileni. Sizabelekwe siphindaphinda ukuvuselela isintu. Yile sengisithi kulabo abakudiaspora ngizake bayakhala kakhulu abanye omama khona lapho bekhuluma emthakazweni ukuthi kunzima ukukhulisa abantwana ngaphandle kwelizwe. Ngithi kabathintane nathi kakhulu nxa bengathintana nathi kulezi namba ezithi 077-8871-269 077-8871-269 ngedisano ngoba labo bantu ababehlule ukuthi abakhulise khona ngale ngaphandle kwelizwe sasa bazabuya elizweni bakwanisa ukuthi baphile kuhle nabanye abantu ngoba le kuza kuyasikhathaza isithizi ukuthi abantwana bethu abezimbabwe abangaphandle kwelizwe sebengamahlongandlela abaaandlela okwafundisa isiko langakile esithi abathintane nathi bonke abazali abalabantwana abakudiaspora abasebunzimeni okukhulisa abantwana.
Loge bekungusobhuku Matthew Nketa owelo Agweru ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Okwamanje ke sendichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Sicubungula udaba lokuthuthukiswa kwempilo yabesifazana umhlaba usanda ukunanza ilanga le International Women's Day. Siyakwamukela kuhle.
Hayi kuhle Mhlanga.
Njengoba umkhosi wokunanza ilanga labo mama uqhutshelwe khona ngapho eGwelutshena enkayi. Ukulomphathi intambo kakhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kuyini elikubonile?
Hayi mina kangisaphumelelanga ukuya khona kade ngingikho bengisendaweni okuthiwa kusembuma akade behambile abanye into engeza bethi hayi bahambile sibili kodwa hayi bekungacaci kuhle sine abanye sibebuya begqoke ama-t-shirt ephathi sekwakuzanga kubaphathi abanye ngoba laphana kade kuzinhlanganiso eziningi kade kungamelanga begqoke ama-regalia ephathi but abanye kuthiwa babuye sebegqoke ama-regalia ephathi.
Khona ngapha emaphandleni ungathi impilo yabomama injani?
Ngapha silokunzima thina njengabomama yeyi and silokunzima vele asiziboni njengabantu sibili abaphilayo ngoba sithele nzima siyasilela ezintweni zonke ngaze sithi siyazama ukuthi siyayenza ama-club ethu siyathayelana izimali zinezo siyalima izingadi sithengisa imbhida akula muntu ozathenga ngikheshi yona vele into okuthiwa yimali kayikho sithele nzima ma izikolo kathe zizise zivulwa abantwana sibili phose bonke esikolo kathi zivula abantwana bonke baphenduke esikolo alokhu kusenze kwasibisela emuva kakhulu ngoba lasasikhanya ukuthi abantu abethu ngxeba zahamba ezikolweni ma ngendlela ukuthi imali vele kayikho ukuthi sibhadalele abantu abethu ezikolo okwakhathesi vele esiziphilisa ngakho besizamile silile ukulimayo simasimini izulu la azangaline ngendlela esasiyifuna kwathi emasimini kathesi sesizama ukuthi silime njalo imbhida sithelezele ngoba izulu liyana okuzwayo ngapho ukuthi kathesi nxa singahlanyela amaxhakela embhida singathola uncedo ensukwini ezizwayo sobe sesithengisa imbhida liyana sikwazi kumbe kuzathi kuyabe kuthengwa ngemali kumbe kuyabe kuthengwa ngamabele njengoba vele imali ayitholakali yona eZimbabwe.
Phana nxa usithi abantwana labo bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga?
Yebo, bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga and okunye okukhona nxa umntwana kade esesiya ku-grade 6 nxa ungambhadalelanga u-grade 5 ubebiselwa muva kuthiwe kabuyele muva kuyena liyana i-grade akadekiyo and kubisele kakhulu amantombazana abantwana abangamantombazana kakhulu.
Akukho yini abanye abangabhadala ngakho abazali?
Ngithi ngale nkayi sawuthi izifuyo zafa like ngathi iinkukhu zafa kwana izulu leli likhulu lalivekisina ngamatshe izifuyo zafa iinkukhu zafa neyimbuzi zafa ngathi sasikukhangela ukuthi mhlawumbe kuzasisiza bhadale abantu abakhe ezikolo but kwafa kwizinto khona lokho sasesikungcono kumbe sibhadale ngamabele manje mazi ubhadale ngamabele esikolo akula muntu owathengayo ngoba imali vele yona kayikho.
Bazithatha yini izikhundla abesifazana khona ngapho enkaya? Sesikhangela ikhansili leli kuyo lezinye nje izikhundla zobukhokhela.
Ye bayazithatha sibili omama njalo bayazithakazelela kodwa ukuphatha kwethu thina omama asiphathwa njengabantu ngoba siyeyiseka uzokuthiwa umama la ingamela abantu abangobaba. Ukuthi abantu abakangifundi kuhle ukuthi wonke umuntu ulelungelo seZimbabwe ukuthi khona usengaba yinkokheli lokho belandele okwakudala badinga imfundiso sibili ukuthi bafundiswe abadala okuzwayo ngoba ninjenje mina ngiyumama ongikhansila bangiyisa kakhulu esigabeni singakhokhelwa ngumuntu ongumama hhayi umuntu ongumama layo uzasitshela ngani kodwa bakhohlwa ukuthi thina omama nxa sisuka siphuma sihamba umama ngoba ngiyo oyazi umhlelo womuntu ngiyo oyazi ukuthi umntwana ulambile uyabe efunani ngiyo okubona ukuthi umntwana kayanga esikolweni kalaphe kala ballpen kala bhuku kala khava kalani umntwana udlile ulele ngadlanga kunjani konke umama okubhekile konke lokho.
Sibongele kuba lawe kuhle.
Hayi siyabonga ngithanda ukubingelela bonke ama councillors endlenzo lawo awenkayi north la wenkayi south ubafisela impilo ende njalo enhle baqhubekele phambili ngomsebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu owenkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Abaqoqi bomncintiswano wokugijima oePPC Matopos 33 mile bathi lonyaka bakhangelele ukuba lumjaho ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane ezimbili. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Isiphathamandla senkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli izindaba ukuba umncintiswano walonyaka wePPC Matopos 33 mile uzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lane njalo amalungiselelo asekuzinga laphezulu.
Well, ngingathi silokujabula okukhulu ngoba uma sikhangelela ngamalungiselelo especially ama-teams esiwafakileyo to look at various things like ama-routes and so on and also providing amalokhu ze nama-jerseys and things like that, kukhanya hayi i-feedback esiyitholayo kathesi ukuthi hayi konke kukhanya hamba kakuhle, so hayi lathi silokujabula ukuthi kuzaba le success on the day. This year ungani sikhangelele round about 2000 kungenzakala ukuthi badlule, but kodwa thina we are ready, we want to make sure ukuthi wonke umuntu obuyayo uzothola i-t-shirt yokuthi agijime and bazathola konke nje okuhambelana le marathon.
Indikimba yomncintiswano walonyaka ngethi run your race njalo njengenhlala yenza kukhona umjaho wamakhilomitha amahlanu, kube khona wamakhilomitha alitshumi, kukhona njalo wamakhilomitha angamatshumi amabili lanye kanye lowamakhilomitha angamatshumi amahlanu lantathu. UMasiyane uthi nalonyaka badinge ingcwethi ezisebenzisa imitshina ebona isikhathi esigijinywe ngabadlali yakulezi nsuku.
Sibize labo kuthiwa yi-Championship Africa abakhangela ngalokhu abathi electronic timing. Now lokho kuyi-electronic timing kwenza ukuthi uma umuntu egijimile sikwanise ukuthi sibone isikhathi nge-accuracy liyana ephezulu kakhulu, and ngenxa yalokho kwenza ukuthi race yethu leyi ibe yi-pre-qualifier for like abo comrades lezi ze-South Africa, ngoba uma sesilapho kusho ukuthi sesiku-world class.
Abanqobe enyakenye kumncintiswano we-Matopos 33 mile ngulayinomujena kanye lo-Lizzy Chokore. Abazanqoba kumncintiswano wamakhilomitha angamashumi amahlanu lantathu bazathola inkulungwane zamadola. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
K9 lengoma ithiwayo na Waving Flag, ingoma eyadla ubhedu ngesikhathi se-World Cup 2010. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we-rally e-Kroonstad, lapho athe kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.